Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku30 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imali entsha eZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele AK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala elizweni selikhuphuke laya kwizigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende esithi liphose lifike kwizigidi ezintathu 2.7 million. Owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa inkulungwane eziyithoba munwemunye zamadola i-$9,000. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele AK International ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphuke laya kuzigidi ezintathu ezilengxenye 3.5 million lanxa uhulumende elokhe esithi abantu laba baphansi kwezigidi ezintathu 2.7 million. Iofisi yomanyano we-United Nations ebona ngokuphandela abaswelayo e-Office for the Coordination of Humanitarian Affairs yiyo eqale ukubika ngokukhwela kwamanani lawa ngombimbitho. Umbiko lo uza ngesikhathi inhlanganiso ezisebenza lozulu zisithi umumo wendlala uya usiba mubi ngamandla elizweni ikakhulu emaphandleni. Ngokunjalo zithi uhulumende kanye lenhlanganiso ezifana le World Food Program WFP kumele baqhelise imizamo yabo yokuphandela abalambayo. Okwamanje iWFP isamise inhlelo zayo ngemva kokuphela komsebenzi iyayiwuphiwe nguhulumende wokupha abantu ukudla eziqintini ezine. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni eRural Communities Empowerment Trust enyakatho yeMathopeleland umnumzana Vumani Ndlovu.
Kubi kakhulu abantu abalakudla, abantu kabenelisi ukuthi bathenge ukudla lanxa kukhona emavinkilini. Sikhangele njalo ukuthi umumo uzaqhubeka usiba mubi kakhulu, kukanti kulengozi njalo lokuthi ukudla okunjengempuphu kuzakhwela kakhulu kube ngaphezu kwamandla abantu, abantu abazikwenelisa ukuthi bakufinyelele njalo bakuthenge. Sikhangele ekuthini iningi labantu kabasebenzi, kabala ngenye indlela yokuthola imali, kukanti njalo abantu bemaphandleni inotho yabo ivele izifuyo. Nxa umumo unje izifuyo ziyafa, inkomo ziyaphela, okuyikho abasuke bedanele khona ukuthi nxa isimo sinje benelise ukuthi bethengise. Kanti le ntengo yalezo zifuyo isincane kakhulu, ufumane ukuthi inkomo ingathengiswa ngekhulu elilodwa lamadola kumbe ngemali enganeno yekhulu. Kulobunzima kakhulu ukuthi ngazi umuntu athengise inkomo yakhe, athengise isifuyo sakhe, kasenelisi ukuthi ayethenga ukudla okweneleyo.
Ziyabonakala yini inhlelo zikahulumende zokuphathisa abantu ngokudla?
Eqinisweni ukudla okuvela kuhulumende akukatholakali. Okwenzakalayo esikubonayo ukuthi abantu bayabizwa emhlanganweni lapha babhalebhaliswe kubuye sokuthiwa kukhethwe inani elithize. Kungabantu abalutshwana kakhulu okuthiwa kuyibo abazatholiswa ukudla nguhulumende. Lokho kusiba lemhlangahlangwana ethize abezakhamizi zibizwe. Kube sokuthiwa hayi abantu obakhangelelwe ukuthi bazatholiswa ukudla yilaba lalaba. Phezu kwalokho wonke umuntu uyabevele ezilandela engela kudla. Kusingatsho silesiqiniseko sokuthi akukho okubambekayo okuvela kuhulumende okuluncedo ngaphansi kwalolo gatsha. Kuyasweleka ukuthi uhulumende adephise imizamo yakhe yokuncedisa abantu. Kikho lokho wonke umuntu enelise ukuthi athole. Khathesi akuseyisikhathi sokuthi ngabe lokhe kusabhaliswa. So isikhathi sokuthi ngabe abantu sebetholiswa ukudla ngokubana kuvele isimo sesinzima kakhulu. Abantu sebebulawa yindlala, abantu sebethwele nzima okumangalisayo.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo Studio 7. UNtungameli uphinde wambuza wathumela imibuzo kusikhulumeli se-WFP umnumzana Christopher Jaramba, embuza ukuthi bazaqala nini njalo ukwaba ukudla, kodwa kayiphendulanga le mbuzo. Eli Nigeria lithi lizasungula uhlelo lokukhuphula inani lamapholisa ezigabeni zalelo lizwe ezingamachumi amathathu lasithupha 36, okungenye yemizamo yokwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu ahlomileyo, ukuthunjwa kwabantu lobunye ubudlwangudlwangu. Kuvele kulamanye amapholisa kulezi zigaba edlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 alwisana lobudlwangudlwangu lobu. Kodwa abantu beNigeria bemukela leli nyathelo beqwayile. Intatheli izindaba yeVoice of America uTimothy Obiezo usethulela lolu daba esilufundelwe nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka odluleyo, isifundisi eNigeria uLatifa Ibrahim oguqulwe ibizo ukwenzela ukumvikela wayesiya lapho ahlala khona phandle kwekolitshi kusihlwa, lapho yena labanye bakhe ababili abathunjwa ngabesilisa abahlanu ababehlomile esigabeni seGandu. Uthi wezwa abangane bakhe belwisa njalo behlaba umkhosi bedlwengulwa ngabesilisa laba.
They actually did it in front of us.
Babadlwengula phambi kwethu, amehlo ethu ayivaliwe, satshaywa, sahlukuluzwa.
Uqhubeke wathi inhlanhla ukuthi kadlwengulwanga, njalo udaba lolu lwabikwa emapholiseni. Abathathu laba abakhululwa ngemva kwamalanga amane, imdeni yabo isihlawule imali eyayifunwa yilabo ababathumbayo.
Umdeni wami wawuhlukumezekile njalo ukhathazekile. Kwakungalula, ikakhulu umama wayekhathazekile kakhulu.
Umndeni ka-Ibrahim wabhadala ngamanaira imali elingana lamadola emelika azinkulungwane ezintathu lamakhulu amane ukuze bamkhulule i-$3,700. Ukuthunjwa kwabantu bese kubhadalwa inhlawulo ukuthi bekhululwe sokubhahile eNigeria, lapho isimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Inhlanganiso yeNigeria ASBM Intelligence ithi ilobufakazi bezehlakalo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa i-4,700 ezokuthunjwa kwabantu ngamaqembu ahlomileyo selokhe umongameli Bona Tinubu wathatha intambo zombuso. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zasuswa emzini yazo ngodlakela. Abezomvikela eNigeria bayehluleka ukwenqabela ukuhlaselwa ngamaqembu amalwa ecatsha aweBoko Haram le-Islamic State West Africa Province labanye. Ukuze alwisane lalolu hlupho, uhulumende weNigeria uvumile ngohlolanja ukukhuphula inani lamapholisa aqhuba lomsebenzi. Umthetho lo ungaphumelela, isigaba ngesigaba eNigeria sizavunyelwa ukuhlela indlela indlela amapolisa la azasebenza ngayo. Sokusele ukuthi umthetho lo uvunywe inkundla yeSenate, njalo abantu makhaza bathi ungafeza injongo yawo nxa usetshenziswa kuhle. Izakhamizi ze-Abuja, umnumzana Simon Ibu lo Francis Oparanozi bakhuluma ngalolu hlelo.
The people who constitute the police force are members, they are the local people of that area.
Amapolisa ngabantu abavela kulezo zigaba, bayazazi indawo zabo futhi bazasebenza ngcono kulabantu abangazaziyo indawo. Bazadinga abantu bakulezo ndawo. Kungaba lezehlakalo kuleyo ndawo sizakuzwa. Kuzabangela ukuthi umumo ube ngcono, kodwa uhlupho ukuthi abezombusazwe bazisa lolu hlelo ukwethusela abaphikisana labo.
Inhlanganiso eqhuba ezophenyo e-Afrobarometer ithi amapolisa eNigeria ngamanye alenkohlakalo. Babikwa belesihluku ubuqili lobudlwangudlwangu, kodwa bakuphika lokho. Iziphathamandla zamapolisa zihleli zithembisa ukuthi zizahlolisisa lolu daba zijezise abatholakala belecala. Asizweni ingcwethi ecubungula izomvikela uKaribu Adamu.
What we need more than anything is accountability. If we don't have accountability,
esikudinga kakhulu ukuthi abantu bethembeke njalo kwazakale abakwenzayo. Nxa kungekho lokhu ekubuseni ilizwe asingeke sibumbe imithetho.
Amapolisa eNigeria ahlolisiswa kulandela ukutshengisela ngenyanga kamfumfu ngo-2020. Abantu elizweni lonke besola udlakela lwamapolisa njalo besithi kufanele kube lemithetho eletha ukuthula. Ingcwethi zithi uhlelo lokwengezelela amapolisa ezigabeni lungehlulwa ikusilela kwemali. Kodwa iPhalamende eNigeria ithi isahlolisisa imbono evela kunhlanganiso ezizimeleyo lezakhamizi ingakavumeli umthetho wokuthi kube lamapolisa la.
Imali entsha eZimbabwe Gold kumbe ZiG ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla, kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Imali le yamukelwe ngemibono etshiyeneyo, abanye besithi bayayithakazelela iZiki ngoba izanceda ekutholakaleni kwentshintshi nxa abantu bethenga loba begada imitshova. Kodwa kulabanye njalo abathi kayisizo, kayisoze imise ukugugudeka kwesisindo semali yelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Imali yamaZiG leyi ibingatholakali ngendlela ibhanga leReserve Bank of Zimbabwe ebithembise ngayo, ngoba maningi amabhanga aze avala iminyango abantu bengakayitholi. Umnumzana Mqhele Mtawarira, isakhamuzi seMarlborough eHarare, uthi akakayibambi esandleni imali yamaZiG, kodwa ulethemba lokuthi izasiza uZulu nxa isitholakala.
Kodwa it seems in the public abantu bayo bayawadinga ngoba kulezinto ezithengwayo ezincane ezidinga intshintshi. Those small things as they need intshintshi, ukuthi ukhiphe idollar and you end up being pushed to buy more than you expected to buy, usefuna ukusebenzisa intshintshi liyana and you fail to get the change. So in public needs the money, but unfortunately imali le ayikatholakali.
Omunye owesilisa ongathandanga ukuvezwa igama uthi kayitholanga imali le ebhanga lakhe.
So lami ngivukele kusini ngaba ngunumber 4 ukungena ebhanga lapha, kodwa cha asikabilawo medusasa abe sekhona. Okungichubule kakhulu ukuthi ngiyabe ngisebenzisa imali yami idola ukuba yimali eningi ukuhamba i-distance encane vele ukucommuter every day for the past I don't know ukuthi ngamaweeks amangaki, maybe 3 weeks yini.
Kodwa isikho bonke abayisweleyo limali, ngoba othengisa impahla edolobheni lakoBulawayo umnumzana Dingani Mthombeni ngomunye othi kukhanya obe ngomunye wabakuqala abathole iZiG yamaphepha.
Mina ngithanda ukubonga ukuthi lisala that as a country sisilemali enganilohlobo. We are happy ukuthi isibile kithi.
Ingakasungulwa imali yamaZiG, uZulu ubedubeka ngokuswela intshintshi nxa efuna ukuthenga kumbe nxa egada imitshova. Njengesibonelo endaweni lapho obekuhlawulelwa ukugada umchova ngengxenye yedola lemelika i50 cents, uZulu besebanjwa ngamandla okuhlawula ngedola, aphiwe intshintshi kwezinye indawo ngamakhupon kumbe ngenye impahla loba ukudla okunjengeziwiji endaweni yokuphiwa intshintshi. Okhokhela inhlanganiso emela osomabhizimusi abalezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mutashu, uthi ukutholakala kwama-ZIC kuzanceda ukuqeda udubo lwentshintshi.
It is going to alleviate the challenge of change.
Abathengi bese bethole nzima ngendaba yetshintshi nxa bethenga izinto abazifunayo, kodwa lolu daba seluzaphela. Laba mabhizimusi bayathaba ngoba kutsho ukuthi lokhu abakuthengisayo akade kungathengwa ngoba bekufuna itshintshi, khathesi sokungathengwa.
I-Studio 7 ibhode emigwaqweni ezitolo lezinye indawo yananzelela ukuthi imali yama-ZIC ibiyingcosana abaningi besithi bebengakayiboni. Kodwa usibalikhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ, umnumzana John Mshayabanu, utshele i-Studio 7 ukuthi njengebhanga bayathaba ngokwamukelwa kwe-ZIC nguZulu ngelanga lakuqala.
Nxa sikhanyele bayathokoza abantu ngokutholakala kwemali ye-ZIC. Yebo, ingaba inlutshwane khathesi, kodwa zizayengeza kancane kancane. Ngile themba lokuthi izaqeda indubo ezithize elizweni lethu.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo esebenza lenhlanganiso e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi ukuze i-ZIC isebenze ngendlela ekhangelelwe nguhulumende, kumele uZulu ayethembe kuqala.
Amandla imali kayiwatholi kuhulumende, kodwa iwathola ekutheni abantu bayithembe ukuthi iyagcina inzuzo njalo iyadlulisela inzuzo isuka komunye isiya komunye. Ngakho-ke kuselo msebenzi omningi ukuze imali isebenze ngendlela abantu abazayithemba ngakhona.
Namuhla amabhanga ebenika uZulu imali yelitshe i-1 ZIC, 2 ZIC, le-5 ZIC, kuthi njalo le-10 ZIC ephepha. Kodwa i-ZIC ihle yehla isisindo sayo namhlanje nxa iqathaniswa leya kwamanye amazwe. Emkambo wensitha idola linye laseMelika bese lithengwa ngama-ZIC angamachumi amabili lambili, 22 ZIC, kudola linye leMelika. Kodwa emkambo we-RBZ idola laseMelika belitholakala nge-14 ZIC. Ubezama sibili ukubopha osiphatheleni uhulumende kusukela esethula imali entsha yama-ZIC inyanga esikuyo iqala, kodwa akwaziwa ukuthi kuzakwenza ukuthi i-ZIC ingaqhubeki isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Okuze Melika, wayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokweyisa umthethwandaba wahlawuliswa imali ezinkulungwane eziyi-9 i-$9,000. Umahluli umnumzana Yuan Meshan uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka eseyisa umthethwandaba ulakho kuvalelwa ejele. UMeshan unqume njalo ukuba uTrump kumele asuse enkundleni yakhe ukuxhumana e-Truth Social imbiko yakhe ethiwa ngumthethwandaba yiyo eyeyisa umthethwandaba. Umthethwandaba wathatha lesi sinqumo ngemva kokuba uTrump wayethuke iziphathamandla zomthethwandaba labanye abantu enkundleni ye-Truth Social kunye lembikweni yakhe lentathelizindaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga baba Gandhi. Hayi, umthethwandaba ukubonakala kwecala likaDonald Trump, this is a very brand new situation engangazange yenzakale lapha e-America. Sibona ukuthi umnumzana Trump vele yena ngokwakhe angiboni ethanda ukulalela okukhulunywa ngama-authorities kusukisela kudala. So into esiyibonayo la is very very new in America.
Umahluli uthembise ukuthi uTrump engaqhubeka elokhu eseyisa umthethwandaba uzagcina emvalela ejele. Ubona kusenzakala yini lokhu? Njalo nxa kungenzakala, abalandeli bakaTrump abasoze bagcwale na ezitaladeni betshengisela?
I think kathesi sesizabona lathi ukuthi uyabe eleqiniso yini ngoba siyakwazi ukuthi abantu baka Trump laphana ngo January 6 bake bazama ukuvukela igovernment ukuthi bathathe inauguration ka Joe Biden ngamandla so bangamvalela okwathesi lathi sesizabona iqiniso ukuthi ulabo yini abantu abazimiseleyo ukuthi bayenze khonoko okuvukela igovernment.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika wexoxa icingweni le Studio 7 ese Ohio khona pha kwelemelika. Ingcwethi zithi kuqakathekile ukuthi lizwe liqhubekele phambili ngokuthuthukisa amathuba abatsha abakhubazekileyo ukuze labo benelise ukuzithuthukisa njengosowabo. Uhulumende kusikhatshana esedluleyo usungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane abakhubazekileyo kanye labatsha ukuze benelise ukuzithuthukisa njalo baphatheke kunhlelo zokulwisana lokuguquka komumo womkhathi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lendlala ngenxa yesomiso. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Joseph Nkomazana.
Nasikhangela thina ikakhulu abakhubazekileyo ontanga ikakhulu sasibone nje kwezinye inhlelo ontanga laba abakhubazekileyo ngani bayachiywa kancane ezinhlelweni angazi ukuthi bachiyelwa ukuthi ngoba nxa phela isikhathi esinenxa imali ezinikwe ezama-youth ezama-business umeni bedinga amaloni phosenxeye bacaba ukuthi khona bona babengasoze bakwanisa ukuzibhadala kodwa thina sibone ngani kumele kuhlelwe indlela yokuthi khona nxa vele wonke umuntu kumele angene kubhizinesi kungakhangelelwe ukuthi khona ngumuntu okhubazekileyo kumbeni umuntu ongakhubazekanga kodwa kube lamathuba alinganayo. So siyafisa ukuthi ngabe kubhizinesi khonapho abantu bonabo abakhubazekileyo bafakwe. Sibona ngani kuyasilela nje kancane ukuthi bayancediswa isikhathi esinenxa singena lapha sikhangela nje singumphakathi singena nje sikhangela sizakhamiza asibaboni angazi ukungaveli kwabo ukuthi kumbeni engcebalutshwane kumphakathi kodwa hayi kumabhizinesi lapha abakho abakho sibili sicela ukuthi ngabe babakhona labo baphatheke njengamanye amayouth.
Siphinde sikhangele okudaba lwemfundo bathola amathuba alingeneyo na labanye
kwezemfundo uphose ungani kungconywana angithi kuqala kwakungani ngesikhathi samakhiwa abantu abakhubazekileyo kakhulu abantwana abatsha bonaba ezemfundo lapho babengani babalelwa kwezabo izikolo bavalelwa kwabo ama-colleges ukuthi ngabe bahamba bodwa kodwa kwenela kusenela ukuthi maybe sithole uzibuse kwangani kuba nganeno kwangani akukhethwa ukuthi okhubazekileyo ngonjani bangena emaklasini bangena lapho kufundwa khona bakhona la nxabe balutshwana.
Yiwaphi amanyathelo okufanele athathwe ukuze ukuthuthukiswe impilo yabatsha abakhubazekileyo eZimbabwe?
Bancetheka ngokuthi thina umphakathi kumele sithi kube yithi esikhuthazanayo ukuthi nawo lo mntwana onjalo umntwana ogogekileyo umntwana ongani akaphilanga abanye phela babala kuthiwa abathi nxa kusezikolo kuthiwa kulama-special classes singakufaki ngaleyo ndlela abantwana ogogekileyo phos kutsheni kugogeka omunye kakwanisa ukuhamba omunye kakwanisa ukukhuluma omunye kakwanisa ukuthi azwe kukhulunywayo abanye nje baziphilele nje kuhle ngekwehlule nje into ezincane. So sifisa ukuthi ngabe kuyafakwa amathuba alinganayo le hulumende ingenele ikhangele.
Lo ke ngumnumzana Joseph Nkomazana olandela indaba zabakhubazekileyo njalo ekunhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association. Sengidedela imuva ngilitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bakithi, lami ngibonge kakhulu ku-Studio 7 ngiyongenayo, lami ngibuya engulubeni ngingofokele. So ngisho ukuthi bakithi, i-government yakithi ngazama kakhulu ukuthi kube le misebenzi emakhaya abantu abethu besebenzi. Ngathi ngiyabheka konke injejane encane izihlalele egola isebenzi, abanye ngabatshontshayo, abanye ngabantu bulawayo. baningi abantu bechiswa la eGoli bese bechiswa kakhulu. So into ezinjalo ngendawo yokuthi igovernment ayikhona ukuthi abantwana uma bephuma esikolo ekhona ukuthi impumelelo yakuphi, kodwa igovernment ayikuboni konoku.
Ye, sanibona mstudio 7, sanibonani, okhulumayo Babu Mpofu. Yazi, nami ngiyasho manje ukuthi uyabona mina ngabe ngingugovernment or ngabe ugovernment uyangizwa, abe ngiyamtshela ukuthi imali zonke zamanye amazwe azivani, kusale iziki. Imali le ibiyolivusa ilizwe lakithi le, ibiyolivusa mpela nje. Mpela ngempela ngiyacela le audio yami liyifake emoyeni abantu bayiphi. Kumele sisapote into eyenzakala eyenziwa ngugovernment, sibone ukuthi imali ngayisikhona yakithi yini ezotshintsha. Yesike sibe le mali yethu nje, siphume emalini zabanye abantu lezo yizo eziyenza i-corruption ibe ningi kakhulu laphaya. Ngiyabonga nami, babonga.
Linjani kustudio 7? Mna ngingakokaqhatha amachina egebha amadamu. Amachina sithuma nje eZimbabwe. Mna ngingakokaqhatha amachina egebha amadamu. Alikho ilizwe lemifula lemifudlana njengeZimbabwe, kodwa iZimbabwe penaila manzi kuyangiswa lokhu, kuyangiswa nangakaqhatha amachina ekhipha amadamu kuyenziwa ama-marketing system, abantu bethola amanzi emadolobheni. IZimbabwe imifula yemifudlana kuningi kakhulu lapho, amanzi abuyele elwandle back too much lapho. Izinto lezo
salibonani, salibonani basakazi bethu labalaleli bethu bonke. Hhayi, siyamuzwa ubaba umnangagwamayethi khona, siyayijabulela le imali, kodwa mina anginaqiniso ngoba labo badala vele banamaga la. Uthe last time amabili agcwele eZimbabwe, China la amabili maningi kakhulu. Etsho khuluma amanga umuntu omdala lawo uMalaki Nkomo. Umalaki Nkomo mangangamkhangela kahle kahle ungani naye wayiphathekile isikhathi egugurawundi, athi naqinisa naye ngendlela okukhulumela ngayo iZANU-P. iZANU-P ihimotha into eziningi, thiakufuna iy'mali zethu lezana ezadliwayo lezala kudala bezitshontsha umnangagwa labo mgala labo bona labo othuma labo nabo Malaki Nkomo. Imali zezaphela emabhenki kuze sijabulele imali kuthi qala kubuye imali zethu leziya nezanyama lala emabhenki. Ngiyabonga ngothuma lapha eJohannesburg lapha eCosmos City ekhaya nje libhali.
Studio 7 njani basakazi abahle, ngizothanda ukudlulisa lokhu lanxa ama voice recorded nabanye engadlali, kodwa ngizocela ukudlulisa lo mbiko kuZANU-P ukuthi ogolide njengokuba bekhulumela kangaka iZANU-P, thina singumthokwazi sidiniwe ngokufundiswa kwabatwabethu befundiswa ngamashona. Abantu bakithi bafundile bangakwazi ukufundisa endaweni lapho sisuka khona thina. So uhulumeni weZANU-P makayekele ubandlululo bakhe bokuthatha amashona awabeke phezulu entweni zonke, ngathi yibo abayakwazi ukwenza abakwafundileyo kakhulu. Asisayifuna nale nto naleyo.
Labo ke bekungabanye babalaleli beStudio 7 abasiphe imbono yabo ngokwenzakala endaweni lapho abahlala khona lempilweni zabo. Lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zethu ezithi 1-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo lezi nombolo +1-202-465-0318. Lingakhohlwa ke uhlelo lwethu lwe-Live Talk luyangena ke manje, siqeda nje uhlelo lonalolu. Lamhlanje ke uhlelo lwethu sikhangela ukutholakala kwemali entsha yeZimbabwe Gold loba izigi, eqale ukutholakala emabhanga lamhlanje eyamaphepha kunye leyamatshe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Imali entsha yeZimbabwe Gold kumbe iZig ephepha lelitshe iqale ukutholakala emabhanga lamuhla kodwa kawayisiwo wonke akade elayo limali. Inhlanganiso ephathisa abalambayo emhlabeni jikelele iCare International ithi inani labantu abahlaselwe indlala eZimbabwe selikhuphukile. Silugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.